Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-12 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Ngakho ke limhlomisha lo uyadula, nakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela aphakathi kutholakala ngayo, so yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolleji le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolleji ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igcikwane le-COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ezisenzikini yedolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokuleminyaka lendawo isakhiwa ingapheli. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at a higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo kukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Yibo kukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona ziyana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane, sibone ukuthi kulezinye endaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe zo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela, ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha kuyalungisiswa kuzaba lendawo zokuthengisela kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli kuhamba njani kahle kahle
edabeni lwegodini baba Nkomo angisoze ngikhulume engingakwaziyo kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthethe isikhathi eside kakhulu kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe ende uthi ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona bana abantu abaye bayabadisplayswayo laphana kuqala i-first preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini engakutsho ukuthi bathi bona still work in progress angake ngizikhomite siyule kutsheni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Alo ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawa Vendors and Traders Association obeqoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Ukulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Ngakho, uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakobulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane lele COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvu esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile. Sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gciwane. So saphuma lakho esiphume lakho esiphume lakho yilokhu. So kumele sibe sihlangana ngama village sibuthanisa abantu sibatshela ukuthi iCOVID-19 sibuyile njalo. Sicela sivikele nini especially ekubuthaneni kubuye number 2 sigqoka amamask abantu bafake amamask imbuthano le mbuthano sekumele siyireduce futhi njalo khona kwakuyikho khona siyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama village 1 village 2 village 3 village 4 village 5 so siyabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakobulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuza sivikela futhi kuleli gcikwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi sihlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gcikwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele phenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke. Izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la enzakalayo even kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski. Amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski, especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile. Sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi.
Lo-ke ngunkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo, ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. Ugaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi eyezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ibizo nguBenon Ncube, National Student Union President. Sesithole ama-students amaningi ekhalakhala especially abagraduate eminyaka engu-2 edluleyo besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from e-University of Zimbabwe. Lokhu kuyaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi yabe-advertiser kumbona ukuthi baqhubeke nje phambili ngezifundo zabo ngokufuneka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor wathi lokhu kubangelwe yikuthi bazama ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate bawasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke lo mhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela la aqakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ama-certificate, but wasesithiwe nabazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ama-certificate emalangeni lawa azayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona, kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha, njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abathinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yefithi ukuthi emalangeni azayoza uzingenisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo. Asikaqiniseko selokuzakwenzeka ngoba ukukhulula kwethu lesikolo lesi la i-vice chancellor entweni ezinike ezidlule ezinjengabo school fees akuzange kwaletha ama-results lade sewavumile njengokuthi ukuthi i-school fees asisakhwezwa sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyisekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala bhadala leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehliswe. So ngaso sinendabeni leyo amaphepha ama-certificates sikhuluma leshi sazi ukuthi sesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-student enelisa ukuthola lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli khangelela ukuthi izagcina iphethe ngani?
Khathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali ebikhona kungakakhwezwa, kodwa ngapha isikole sesivula izikolo sezivuliwe but isikole sona sisajengisa ma-results ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwale yakhulunywe yikho. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole lento ezibhalwe ngabantu abasemthethweni sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazabavumela yini ama-students katanga katanga ukubhadela abanganga bhadelanga leyo abafuna siibhadela ukwenzela isikole ngoba I think from khonapho siyakwazi ukuthatha inyathelo lokuthi sinenze ukuthi ephambili ngaleke sizokuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona ukuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphutshiswe ecourt ivunyelwe ukuthi ibhadela imali isikole sona kumele sine ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadele imali ephezulu ingavunyelwanga ngabantu.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo imizamo yokuxoxa lesikhulumeli secollege le University of Zimbabwe iyehlule okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 owelokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Bowstead Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Mahlabezulu kusindawo nezindawo eniguzo ubo bonke abalaleli konke nabasakazi be Studio 7. Yeah, okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwu ukhanya nencubo. Bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezanu PFA Mr. Believe Ugawule. Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo. Kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe. Kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo. Awu bantu benkosi. Awu sihlobo sikaThixo. Nanga umuntu bo udinga imithandazo I think. Ngoba unowumana mpela ehumana abantu bakalinga. Antozi bakutuna unjani? Igawule yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nangumuntu edinga imithandazo imali noma yini ukuthengisi noma yini ayisekumhlanyisa bakithi. Angibonge amen kuleyo ndawo.
Sanibonani ngolweni sanibonani ndumelang ndaba rimingi hayi siyabonga. Into engizayibeka nje e-straight yikuthi mina vele ngeke ngikhulume ngithi umnanga kwakumbuthiwenga what I will talk about yikuthi i-corona yini yizani konke okubolileyo yini izano ngoba mangaqala mina ngikhuluma ngomnanga kwa ngikhuluma uChiwenga kuthi ukuthi abanye abantu bezano bayabelungile. So mina into engitsho ukuthi konke okubolileyo izano. Izano yebolisa ilizwe, izano yebolisa konke. Ukuya eChina besiyadlalana neChina iCorona vele ngeke isikhuthe ngoba iCorona ngiyakhona ngale ngoba ngiyakhumbula mina umama lo yena nalo umama wezano lo mini of information uMonica Mutswanga lo ekhuluma sithi umkhuhlane we corona bathi hayi sidlelana nayo isiqedeni ama ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizana. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibe ndawonye manje sithi ngiyakhangela mina South Africa ama parties amanye aphuma kiyo yona iparty ANC baqemuka kuyo bephume labantu ababona ukuthi hayi lokho akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje ukuthi ama party ehlangana ngubona kulusizo ama party ngekuzufake abantu ebasikiti neyodwa ngoba ibasikiti ingadilika sokudilike konke oselisithi liyakufezi 1 aya amaphathis akhona as long bengekokuzana abaqhubeke benjalo singakriticizani uqhubeke kunjalo kube yilokhu lalokhu amaphathi abuye ne-strategy zawo then registered parties njalo amaphathis ale constitution ayikhona iparty thingi iparty ngala constitution okuyayenza umuntu eqalise edilika esecabanga okwakhe okucabangayo ngoba lapha mina sengibona ukuthi eZimbabwe sokutshintshi nje umsebenzi sokuba yiminister, umsebenzi sokuba yiMP, umsebenzi sokuba yicouncil, akusela msebenzi ezini. Thank you, bye bye.
Salibonani balaleli bestudio 7, salibonani bantu besibhedlela. Ngakithi sisho ukuthi sokusiya kuDisemba imali singayithiwanga, sizadlani labantwana Christmas kathesi. Singasebenzi o-10 months ungaphiwanga yona isenti, asikwazi kumbe ukuthi singamandebele kumbe yikho okwenzakala eZimbabwe ngoba asihambi umhlaba wawo. But siyakhala kakhulu, imali kasiphiwanga, ama-inputs kasiphiwanga, manje kathi silima ngayo kumbe indlela yokuthi singasalimi. Siyabuza khona, sicela sibili siphiwe imali kungakafiki ku-25, sidlela thi labantu abethu sitshengise ukuthi siyasebenza. Abantu abethu sebegcule ubusela ngenxa yokulama, sona sisebenza labo bengahlali.
Ngibonani ku-Studio 7. Le nto eyenzekalayo ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Skara. UJob Skara wabotha njengayona le nto eyenzekileyo ebothelele ubabe, kuthiwa abantu batshaywa yiyouth, kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu otshaya abantu. Kuvidiyo kabonakali, kodwa ubotshwa njani umuntu angazange abonakali ukuthi. ZANU-P F yinto abayijwayeleyo le ukuyenza, ukuthi babopha abantu abangenzanga lutho. Uzothola ukuthi lalo umuntu obotshiweyo ngoyinye opposition ongaso weZANU-P F, ngoba abantu abatshaya abantu ngabantu beZANU-P F, kodwa abantu ababotshwayo ngabe-CCC kumbe babopha abanye abangasibo belokuzeni aba iZANU-P F. Kodwa ngelinanga kuzophela, ukuzikhavela lokhu kuzozokufika ekugcineni kuphela.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7? Hayi, siyazizwa izindaba, siyabonga. Libambe njalo nje lonke basakazi bethu. Hayi, izindaba zeZimbabwe sizwa zisiza zinjalo, alithathe hlangothi. Olombono wakho uyawufaka. Hayi, siyabonga mpela, libambe kanjalo. Hayi, namhlanje ngizokuphawula ngabantu laba abasuke emashona nendaba zofundisa ematebeleni laba abantu. Hayi, laba bantu sibili, hayi, sebefike kumlindo wagcina ke manje. Sifuna ukuthi sibili bekhitshwe ezikolo zonke zematebeleni, bekhitshwe bonke. Umuntu osuke omreyo kayifundise mreyo, awocholothe efundise cholothe, plumt efundise plumt. Kanti kibo usolalo muntu kibo. So sifuna ukuthi kuhambe ngeleveli yonke into. Lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kanti ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngwesigaba seneso yini na. Maye ngaso leso sigaba seneso kwakhitshwe esebenza kibo, ubalalawo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi. So into okumele ukuthi ukhulumende ezibhekisise kahle lezo zinto, ukwenza ukuthi abantu bonke bebe leveli. Ngoba kuzamxothela amavoti khona kuhulumende uma ngakunazeli khona kuyini. Cothi i-odio le ifunde sibili iyefika khona phezulu yabo ziphatha amandla zeZANU-P F lezi.
Studio 7, sanibonani, linjani kunjani kuzindawo zonke makhuluma nomhlaba thina siyaphila. Sicele silazi badala, siyacela ukuthi like liswele laba bantu bakithi esintwini labo obaba ogawulo ukuthi hhayi sisikhathele ngabo ukuthi bebekhuluma amanga, bebekhuluma amanga ewumuntu omdala, amanga asuke emzendawo, akakhulume iqiniso, engavikeli amashona, engawavikeli amashona ayamosha, sesimoshele into eziningi kwa-many years, evotelwa engasenzeli lutho kwa-many years, engajabuliswa yi-change leyo abamnikezayo, engajabuliswa yi-change leyo abamnikezayo. Thina singabantu besintu esimoshakalela, asiyithandileyo babagawule, sicela uzame ukuthi uzame ukuzinika amakhwapha omuntu omdala, ukhulile kakhulu nasibancane kulawe, cela ukuthi lokhu okuthoyo okukhulumayo hhayi asikuthandi thina, cetha ukuzama ukuzilungisisa ekuphileni. Ujabuliswa yini uma ubona abantu bemadebheleni behlupheka? Ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ungaujabuliswa yini uma abantu bemadebheleni bebulawa? Ujabuliswa yini wena uwumuntu omdala ongako? Yini into ekujabulisayo? Utholani kikho lokho? Utholani wena wedwa ukwazi lokhu ukutholani uwumuntu omdala ongako? Hayi, singabantu lathi njengabo, lokhu singabantu njengabo. Inabantu elisithengisayo lisiplayisa ngabantu. Siyacela sibili isiponda kuthi singabantu siyaphila. Siyacela sibili babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza. Baphelile abantu besintwini, ngiyabantu besishoneni. La ngiyakusapota lokho into ezimbi. Ngiyakusapota into embi, into embi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. kweze Melika. Izulu elikhulu eselibulele abantu abalichumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokhe liqhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okuke kwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye umnumzana Tamura Igwekwerere. Saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende weleMelika.
Ayi thina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile iprogramu yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usingobani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhatala ilokhuzeni ihotela lapho ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza kuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalolu January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokhu okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale sikhulu manje?
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu mabe sendizweni leAmerica bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo enhlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngapi, kumbeni usesimeni esinjani nje. Kusiya ngakhonoko bayakunikeza uncedo olubahambelana lakhonoko. Hayi siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo hlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manai waze zwana ngikhonje njanga window amthoba khonje njanga window amthoba zwana khonje njanga window amthoba zwana khonje njanga window amthoba manai khonje njanga window amthoba zwana 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 bathe ngulova uthara skela kutwana mhlanya lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalandaba uzonilobola. Asasekirithi ngiyacombola enkithabu vele ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ngingabhala ngapha njengamabiri enqola. Ngikhonje njengowindo mthova khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova manani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani. Mina nsobhare ngiplan njengesithombe mbare ngilenkanje ngedonketare anzwakali nje mina njengethukele sawe ungimelele mausuvaya ma ufuna amanamba mizogaya okwabafazi lidimon sokufuna umagaya.
Nikhonjwe nguwindi womthova, ingoma kama-9 isigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. abazali bakhala ngokuthi abantwana bekolleji le University of Zimbabwe baphuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.